VOA Ndebele.
Lingali vuka njani mthwakazo omuhle lapho lingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 17 kumbimbitho 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zedolobho le Victoria Falls zikhathazwa ngembiko yokuthi kulezizalane sakwele Bhilitane esike sekethekelela leli dolobho silo mkhuhlane we-coronavirus ekuphindeleni ekhaya kwele Bhilitane.
Sebecabanga ukwehlisa iholo labantu, abanye basakhuluma bacabanga ukuvala amakampani for some time, ngani ngoba akusela ama-tourists abuyayo.
Baphethe amathumbu ngezandla abeZimbabwe kwele South Africa kulandela imigoqo enzima eyaziswe ngumongameli Cyril Ramaphosa emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Ene lento ma ungasasebenzanga awuhole ngapha i-rent eating khona pheceleni, ngakho kuzosizimela mpela ngoba layo ikhampani singadiliza izisebenzi ngoba kungekho mali engenile.
Iqembu le-Highlanders selisole kakhulu izehlakalo zobudlwangudlwangu ezenzakale enkundleni iPapa Fields ekupheleni komdlalo we-Castle Challenge Cup ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abahlala edolobheni le-Victoria Falls bathi bakhathazekile kakhulu ngembiko kahulumende yokuthi kulesizalwane sakwele Bhilitane esethekelele leli dolobho mhla ka-7 kulinyanga esesitholakale silomkhuhlane we-coronavirus. Embikweni awethule izolo ntambama umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBadaya Moyo uthe isizalwane seBhilitane lesi sihlolwe sabanjwa umkhuhlane lo ngemva kokuphindela elizweni laso mhla ka-10 ngeviki edluleyo. UBadaya Moyo uthe yena bonke abahlangane lesizalwane sakweBhilitane lesi bayacelwa ukuthi bayebona odokotela. Abazi ngokwenzakalayo bathi umuntu lo wagula esefolosi wabizelwa udokotela, kodwa bamtshela ukuthi wayehlutshwa ngamaphilisi oqhuqho imalaria ayiwanathile. Kodwa ukubanjwa kwakhe lumkhuhlane eNgilandi sokutshiye iningi lizibuza ukuthi umsebenzi wokuhlola igciwane le-coronavirus elizweni ungaba uqhutshwa ngemfanelo yini kumbe kukhona okungahambi kahle. Umoyo uveze njalo ukuthi kulomuntu ovele kwele China izolo lomunye ovele eBhilitane abahanjiswe esibhedlela seWickens eHarare ekufikeni kwabo ngoba imizimba yabo ibichisa ukwedlulisa amalawulo okuhambelana lezibonelo ze-coronavirus. Wengeze wathi kulomunye njalo ohlala koBulawayo osezifake endaweni efihlekileyo ngemva kokwamukela imbiko ethi udokotela wakhe weSouth Africa ambone ngeviki edluleyo uke wabamba isigulane esilegciwane le-coronavirus. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lwesethekeleli seVictoria Falls, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lokhansila wedolobho leVictoria Falls umnumzana Ephias Mambume othi akusela kuhlaliseka kuzulu wedolobho lakhe elihlezi livakashelwa ngabavela kumazwe aphethe agoqela abangaba belegcikwane leli.
Udaba lolu lusichiya si-exposed njengelizwe. Lusitshengisa ukuthi singaba sesilama cases awe-coronavirus elizweni, kodwa kuswelakala ama-facilities awokutesta. Uhulumende kala capacity, kala mandla okuvikela, let alone ukuhlola leli gcikwane. UZulu wasefolosi ukhathazekile kakhulu ngesehlakalo lesi, ngani ngoba sichiye abantu emphakathini bedidene amakhanda. Lokhu kusitshengisa obala ukuthi ilize lethu alila mandla alila ziqwanga kwezempila kahle ukuze livikele uzulu emkhuhlaneni lowo osukhathaze umhlaba wonke jikelele. Inkinga esisuka sibe layo njengesizwe ngomo ukuthi thina ngokwethu njengelizwe siyehluleka ukuholisa nje odokotela lamanesi imali eneleyo ukuze baziphilise labantu babo lezimuli zabo. Siyisizwe esidubekayo, asila mali, asila mshina, asila thando njalo. Silisizwe esibuswa hachi ukukhokhelwa. Abantu abakhona kathese elokuzenini government kaso bakhokheli ngabantu abasibusayo. Sibuswa ngabantu abashaya isifuba. Sibuswa ngabantu abaziqajayo ngokwakha amamochari. Can you believe it? Sibuswa ngabantu abacabanga ukuthi kufanele iningi labantu life kumbe libe kwabafileyo. It's unbelievable. Yikukhuluma kuka Emerson Mnangagwa khonoko. Ilizwe elifisela amanye amazwe okubi ngomkhuhlane lowo. Sisebunzimeni bakithi.
Uzulu wefolosi ongaba ekhathazekile ngesehlakalo lesi ungathanda ukuthini kuye?
Amazwe engatshiyela umphakathi ukuthi ngidikini lonke mthwakazi omuhle asithembeleni enkosini, sithembeleni kuThixo njalo sihlale sihlanzekile, sigeze izandla masivele esambuzini njalo singabi phakathi kwabantu abaningi nxa kusenza si-avoid ama-public gatherings, lama-gatherings aba labantu abaningi. Engxenye kungasisiza lokho. But ukuthi sithembele u-government yethu ayila power, ayila capacity, ayila ama-facilities, sesithembele enkosini kuphela.
Khona sizwa kuthiwa inani lezethekeli selehlile okuyinto esiphazamisa umnotho wefolosi. Yebo kunjalo yini?
Ama-companies aku-sector ye-tourism sebechabanga ukwehlisa iholo labantu, abanye basakhuluma bacabanga ukuvala ama-company for some time ngani ngoba akusela ama-tourists abuyayo. So yinto esihlukumeza abantu kakhulu ukwedlula konke lokho.
Lo ke ngumnumzana Ephias Mambume, ukansila wedolobho le Victoria Falls, beqoqa icingweni lo ntungameli Nkomo we Studio 7. Lokhu sikudabalunye, baphethe amathumbu ngezandla abeZimbabwe kwele South Africa kulandela imithetho lemigoqo enzima kakhulu emenyezelwe ngumongameli Cyril Ramaphosa kumizamo yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izethekeli ezivela emazweni adume nge-coronavirus abalisa i-Italy, German, Spain, Iran, South Korea, China, United Kingdom, United States azavunyelwa kwele South Africa. Umongameli Ramaphosa uthi abakwamanye amazwe abasanda kuvela kula mazwe labo abavunyelwa ukungena kwele South Africa.
We have decided to take urgent and drastic measures.
Sicabange ukuthatha amanyathela aphuthumayo futhi anamandla ukuze silawule lumkhuhlane, sivikele abantu belizwe lethu.
And on our economy.
Kodwa ke osokwethu sabanengi imigoqo enqabela ukuhamba kwabantu kwele South Africa, okuyinto uhulumende athi iza kwenqabela ukuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Ukugada imitshova, amabhasi lobisitimela kuzavunyelwa kuphela kulabo okulesidingo esikhulu ukuthi baphume ezindlini nxa kungenjalo umuntu kufanele ahlale phansi. Sizalwane seZimbabwe, umnumzana Gretman Khwebu uthi impilo iza kuba lukhuni.
Kuzasihlukumeza kakhulu ngoba siba lezifo okumele nomana kanjani sihlanganyele sihambise izidumbu ekhaya. Siyangena amasonto njalo kuzadala sihlukumezeke ikakhulu emsebenzini ngoba sihamba ngamatekisi. Ene lento ma ungasasebenzanga awuhole ngapha irenti ithi ngikhona pheceleni. Ngakho kuzosizimela mpela ngoba layo ikhampani singadiliza izisebenzi ngoba kungekho mali engenile.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Nqabutho Mabena uthi lo bale migoqo le isinda kangakanani uqhakathekile ukuthi zonke izalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa zilandele
ukuthi silandele izimiso lezo singahlangani inani ledlula ikhulu. Sibuye futhi sinazilele ukuthi ukuhlanzeka kuqhakathekile ikakhulu kugeza izandla, ukusanitizer nakho konke izinto okuthiwa sizenze ukuthi sizame ukuthi siphephe kuleli gcikwane elikhona.
Imbuthano yabantu abedlula ekhulu layo kayisavunyelwa. Sekukhuthazwe njalo uZulu ukuthi ekele umkhuba wokuxhawula njengoba kungenye indlela legcikwane elithelelwana ngayo. Kule mingcele njalo edlula amathuma amathathu ezavalwa kusitsho ukuthi abakwamanye amazwe sebezangena nzima kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Cosmas Ncube uthi ukwenqatshelwa kwenhambo uza kubala usizo eZimbabwe.
Ngokuvala kwalezo ngihambo ngibona ngani kuzoba ngcono kakhulu ngoba bebezabuyela ekhaya abantu abaningi sebephethe imikhuhlane ezofika ibulale abantu ngoba uhulumeni weZimbabwe ukhanya ka akazi ukuthi mele aqalephi ngoba ungumyanga akalalutho akamotshi into zonke. So ke lokhu kukaRamaphosa kubonisa ubukhokheli.
Ilunga lezaphu umnumzana Khanyisa Sinkala ukuthi azabe eZimbabwe abebelungiselela ukuyadlala ikhefu lephasika ekhaya ukuthi kuhle bengahambi okwakhathesi.
Abaningi balungiselela ukuya ekhaya ngaleso sikhathi kodwa benginesicelo ke ukuthi kulabo abangakhona ma kungaba khona ukuthi lihlehlise inhlelo zenu zokuya ekhaya ngoba lo mkhuhlane ukhona njalo futhi kulobungozi ma ungabhebhetheka uyefika ezweni laseZimbabwe siyakwazi ukuthi akulalutho akungabi khona ukuthi mhlawumbe siphikisane lalokhu kodwa sizameni ukusebenzisa.
Limigoqo elandela ukukhwela ngesiqubu kwenani labantu asebegciwane le-coronavirus kwele South Africa bona asebefika kwabangamachumi ayisikhombisa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapho.
Yebo 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 mthwakazi omuhle liyanxoxwa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele uhlelo luqala ngo 8 bese luphela ngo 9 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abalwela amalungelo oluntu mayelana lodaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu elizweni. Elemelika lisanda ukwethula umbiko othi eZimbabwe galihloniphi ilungelo likaZulu. Likubona njani lokho? Abafisa ukungena kuhlelo thumelani umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Mthokazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele ngo 8 ntambama.
Okwamanje ke sikhangele singakakhangele zivela kwamanye amazwe ke sikhangele sithi thina lilaleleke emsakazweni weStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kezwa kuhle emzimbeni osekubangele ukuthi engayi emsebenzini. Leli phephandaba likhulumele isikhulumeli sehofisi kamongameli umnumzana George Jaramba othi mpela uChiwenga kezwa kahle kodwa usengcono njalo wengezelele esithi ikugula okwenze engaye embuthanweni obuseplazini likaMnangagwa eKwekwe hathi kade sekukhulunywa zintatheli zindaba ukuthi uChiwenga kayanga ngoba esilwa loMnangagwa. Iphephandaba leHerald lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi umkakhe uMary Mbayiwa kakho esimeni sokondla abantwana babo abathathu. Leli phephandaba lithi igqwetha likaChiwenga belisemthethwani ndaba izolo lapho elithi uMbayiwa kangeke enelise ukondla abantwana ngoba engohlezi efuna odokotela ukuthi bemlaphe abathathu abagoqela lo wengqondo. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo elisithumela yona nge-WhatsApp unombolo ezithi 202-465-0318.
Salibonani ku-Studio 7 nakubalaleli be-Studio 7. Okhulumayo ngukhalisto moyo ngikhuluma ngise South Africa Gauteng. Ngithi mina njengoba sise wesabe nokungaka kwaleli gcikwane eselingenile abafowethu nengane zethu siyacela ukuthi abantu baziphathe kahle nabazali bethu ngoba liyingozi leli gcikwane okubuhlungu ukuthi abantu abakali nanzelela ukuthi uma selifikile emuntwini leza njani kuyingozi kakhulu ngenxa yokuthi kulula kwesinye isikhathi uma abantu sebekunanzelele ngoba umuntu uma sekumbambile uyakwazi ukuthi aphuthumele emtholampilo kodwa uma ngabe kungakazakali ukuthi lenza kanjani uma selifikile abantu bengagcina belimala ngenxa yokuthi bezitshela ukuthi maybe ngamaflu maybe imkhuhlane nalejwayelekile umuntu ashone nje so abantu kubalulekile ukuthi ma bebanjwa imkhuhlane bagijimele emtholampilo ngoba asisakwazi futhi abantu baziphathe kahle bengahambeli kakhulu endaweni ezigcwala abantu njengoba siyakubona kuyenzeka emazweni amaningi uvalwa imidlalo efana neyebhola nezikolo ziyavalwa besenzela ukuthi kuvikelwe leli gciwane lingaspread yonke indawo noma nje besingakezwa okuningi ngaselizweni lethu iZimbabwe ukuthi kwenzakalani siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi mali ngasihlasela ngale ngakithi esh kuzoba nzima njengoba sivele sisenkingeni yokuthi sinokuwaswela nje ama-tablet abantu noma ekhona ayabedula abantu bayahlupheka abasebenza abanye abantu ngale isimo sangale sizima
liyatshona basangazi lomthwakazi siyabonga bakithi ithuba leli nibonga umbono wekhanseli yakobulawa emgoni ukuthi babe lesicelo sokuvala amadili lawa akade efuzabe khona ungakaqhamuka umkhuhlane yikho lisizi ngoba kangazi ukuthi ikhanseli mhlawumbe ibile zuzo ethize ku-trade fair yilikho lapho esingazwa khona ubuhlungu ukuthi hayi ikhanseli iluze imali ku-trade fair eminyaka leminyaka nxa kuthi kulenzuzo abayitholayo kumbe bepho ukuqhuba iminyaka yonke i-trade fair kungala zuzo nxa kuthi akula zuzo hayi angeke sayikhalela bese ngisithi independence yona vele kasikhulume ngayo thina bakamthwakazi vele kasikhulume ngeindependence bekuvele kulidili elibuhlungu phakathi kwethu ngoba asilamandla ukulimisa ngathi lamandla ngavele ngasilichijile idinga nokobulawayo thina abantu bakamthwakazi kobulawayo kasilanto okuthiwa yi-independence lusuku lwezanu-p f olokukholisa bejabulela ukunqoba kwabamandebele ngoba kabanqobanga amakhiwa amakhiwa iyanqoba amandebele iyanqoba amakhiwa bona banqoba amandebele bawabulala bathokozelela inkululeko yabo yokubulala amandebele angu-20,000 yikho vele into okuthiwa independence kasilayo ungezwa umuntu esindebeleni ekhuluma ngakho nje uyabe yisikhothamathe into okuthiwa independence vele kasilayo asila qha thina silamalanga osizi ukuthi abantu bezano bathatha umbuso bayiqhutshezwa umbuso ukuthi basibulale babe sebefuna ukuthi sithole sigide labo sithi sikhululekile cha yikho fisa ukuthi nga bayazwisisana nokhanseli bengabisi idili labo elenkululeko yabo ithi mhlana liphelayo abantu bakusale bengena umkhuhlane kungela nto ezabelapha ngoba lokhona ukuthi kuthiwa kulo muntu oyelatshwayo kuthiwa sesilungile lilungeni lilungiseni imibheda le mochari ngoba phela ukuthi nxa lithi uhulumente usezimisele sekulungele umkhuhlane lowo nxa usiza kulo muthi bani akula ngisho lo muthi esesiwuzile kuthi ukuthi kulungisa imibheda lezimochari le mota zezimochari yikho kulungisiwena yikho besicela ukuthi sibili ngalokho bayakuzwisisa bamisa amadili abo nxa afune bona ukuthi idili lakhe angeke ledlule ngangcono ayelenzela khona le lapho kule independence school ngapha ngeli imiqotho vele kasilanto xa independence ngiyabonga bakithi
hatshi uminister umchinguru uphambanise kakhulu kakuthi kukhuluma komuntu ongumama othethwe ngupastor umuntu othethwe ngupastor ngumuntu olozwelo umuntu olokhangelo oluphambili lokho kuthoyo umama umchinguru akasatshengisanga vele ukuthi eZimbabwe sihlakaniphile setshengise ukuba thina eZimbabwe kasiyazi into esiyenzayo
salibonani basakazi nabalaleli kwistudio 7 okhuluma ngoThabani Ndlovu esigabeni sasemaplawuni ematopo ngaphansi kwankayana uSebhu. Bengicela ukuphendula usisi uCaroline Moyo lapha yana ku-audio yakhe. Mina engakusho sisi ukuthi angikho sure, but ngiyazi ukuthi mhlambe ukhona ngabe sethelelekile eZimbabwe ngecoronavirus. Ukuthi thina ungabhekile izwe lethu ngathi lisemuva. Lisemuva mpela, lisemuva kakhulu mpela edabeni lokukhulunywa ngecoronavirus leyo. So ngiyakwazi ukuthi khona ngabe selawo lowo mkhuhlane, but i-government ibukeka sengathi idonsa inyawo mpela. Ngoba ifini lokwazisa abantu ngalo mkhuhlane ngathi vele nje hayi indaba nje abangayiphathiyo. So ngiyaxwayisa kakhulu futhi labafowethu abala e-South Africa. Bengisemall namhlanje ngibona nje be-sprayer besenza nje yonke into yakhona leyo, lathi sigeziswa nje izandla lapha masingena e-mall. So ukuthi lo mkhuhlane lo izwe la South Africa lubheke ngeselibanzi. So besicela ukuthi la kithi ezweni lakithi kube njalo.
Siyabonga yoke amazwi enu balaleli bethu eliwathumela ngapha nge-WhatsApp. Lingakhohlwa ke ukuthi liyenzeke amazwi enu abe mafitshane. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele ezenzakala ngapha kwele Melika. Umkambo wemali uqhubeke usiwa ngamandla ukubangela ukuthi uMongameli Donald Trump laye aze avume ukuthi umnotho usonakala. UTrump ubengavumi lokho esithi kuyedlula, kodwa kusukela kumaviki amabili adluleyo umkambo lo ulokhu uwohloka ngamandla. Ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kungaba kubangelwa imbiko yegcikwane le-coronavirus eselivalise amankampani amaningi labangela ukuthi imisebenzi eminingi ingaqhutshwa ngemfanelo. Okwamanje sikhangele ezemidlalo. Iqembu le-Highlanders selisole kakhulu izehlakalo zobudlwangudlwangu ezenzakale enkundleni ye-Barberfields ekupheleni komdlalo we-Castle Challenge Cup ngomgqibelo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njadi usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqu le-Highlanders ikhuphe umbiko isola kakhulu umsindo obekhona enkundleni ye-Barberfields lapho iqembu leBhozo ebelidlala khona leli FC Platinum kumncintiswano we-Castle Challenge Cup. Kube labalandeli abadale ukuba umdlalo umiswe okwesikhathi eside ngoba sebengene enkundleni bejikijela amapholisa ngamatshe kanye lensimbi ezisetshenziswa nxa kuthelelwa inkundla. Ngombiko wakhe umgcini sihlalo weqembu le-Highlanders uKenneth Mhlophe uthe ukwenzakale ngomgqibelo akuphi isimo esihle ngomdlalo wenguqu kweleZimbabwe njalo kulakho ukuxotsha abasekela amaqembu ngemali. Kusenjalo inhlanganiso ye-Premier Soccer League layo isikhuphe umbiko isithi izethesa iqembu le-Highlanders icala ngemva kwezehlakalo zangomgqibelo. Isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi iqembu lizasebenza gadalala ukuze liqedele imvukuzane yobudlwangudlwangu.
Njengeqembu le-Highlanders silokudana kakhulu ngesehlakalo esenzakale e-Barberfield Stadium. Sathanda ukuthatha leli thuba ukubana sikhulumisane labalandeli bebhora ukubana hayi ubudlwangudlwangu abusizi ebhoreni. Ngoba kuyenza ukuthi vini laba bafuna ukusponsor lalaba bafuna ama partners bahambele kachana. Thina njenge club sasebenza gadalala kubana sibone ukuthi siyaphuma lama strategies azawenza ukubana kungaphindi kwenzakale kunjengalokhiyana okwenzakale ngomgqibelo.
Iqembu le-FC Platinum liphakamise inkezo ye-Castle Challenge Cup okwesithathu iminyaka elandelana ngemva kokutshayela i-Highlanders nge-2-0. Njalo umdlali walo elimthengelo nyaka uSilas Songani nguye olitshayele emambuleni kabili. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMark Harrison uvumile ngemva komdlalo ukuba iqembu lakhe likhulelwe ngele-FC Platinum.
All the work we've done through pre-season so far.
Indlela esidlale ngayo ichene kakhulu lendlela esidlale ngayo kumdlalo elandelwe yulo esibudlalele iqembu le-FC Platinum. Bengicabanga ukuthi konke kuhamba ngendlela, kodwa umkhulu umsebenzi esibhekane lawo ngoba phakathi kwabadlali bethu bangaba babili kuphela abangaphakamisa isandla bethi basiqhaja ngendlela abadlale ngayo namhlanje.
Iqembu lelendazele FC Platinum yodibana kufinal yeCastle Challenge Cup ngoba ele FC Platinum kuyilo eliphakamise isicoco seligi nyakenye, ikanti ele Highlanders lona yilo eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup. Lo mdlalo ubutshengiswa ebulenjini kuCastle Facebook elenhlanganiso yePremier Soccer League, njalo iziphathamandla zalinhlanganiso zithi ububukelwe ngabantu abedlula izigidi eziyisithupha. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Yes, singayihlukana umbala kodwa singabantu banye ingoma kamuyi kulakidube sigubela uhlelo lwethu lwanamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, singalalela njalo ezinye indaba ntambama ngo-7 kumbe kusasa njalo ngo-6 njengokutho kwami phambilini. Hayi okwakathesi sinesukana, libe lelanga elihle.